Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa. Singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempilakahle. Singalandeli izinto ze-social media. Ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akusho ukuthi nxa usuhlabile injection le kusho ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluzi kabuhlungu. Okungangokuthi sithi ama-symptoms ayo awasoze abe severe. Usungaba layo utheste positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho ke asihambeni siyohlaba injection leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeli emuva.
Uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama-awareness campaign, abantu bafundiswe nge-vaccine leyi. Ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama-awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale i-vaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukuthesta kwayo i-COVID kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzathestwa i-COVID ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms awe-COVID, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu bathestwe loba yi-CT scan umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozithestela ngokufisa kwakho.